o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
da ukuthi umuntu elaphelele impilo yakhe ngendaba yokuthi kule ndawo okuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala ngendaba zokuphakha le yinto esibile mangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sisithi sikhululekile njalo sigila elizweni lethu kukhanye kulabantu abangalisabulalana bebulalekana indaba encane efana nami.
Kulo wesilisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni.
Iminisitri yanceda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe-mining.
Umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe-Mine Entry Exhibition oqale lamhlanje koBulawayo. Umeli wesigodlo semelika yeHarare Ambassador Brian Nichols lamhla ubhodabhoda elokishini le-Glenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo se-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulo wesilisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni. UMadubula ngosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane ukuthi umufi yena uleminyaka engamachumi amane. Ababili laba kabakabethwa ngamagama. Kuqhamuke ingxabangxoza ngemva kwesehlakalo lesi. UZulu watshisa imota kaMadubula. Amapholisa athi asaxwayisisa lolu daba. Umufi ubikwa etshiye unkosikazi ozithweleyo labantwana abane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo eyisiyakhamuzi seHarare umnumzana Charles Nyoni ngesehlakalo lesi.
Le into edanisayo sibili ukuthi kungatholakala ukuthi umuntu elahlekele impilo yakhe ngendaba yokuthi kule ndawo okuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala ngendaba zokuphakha lezi yinto esibile mangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sisithi sikhululekile njalo sigila elizweni lethu kukhanye kulabantu abangalisabulalana bebulalekana indaba encane efana nale. Kuyamangalisa, kuyadanisa sibili.
UMadubula kukhona yini elikwaziyo ngembali yakhe ngoba amapholisa akakasho lutho ngaye?
Sisakudinga ukutholi njengoba sithe sifika endaweni amapholisa esekithi amgijimisa amhambisa e-central. Kodwa yini, ngumuntu nje osakhulayo laye oleminyaka eyi-25 okwade nemotonyana yakhe nje ale ade hamba ngayo eyiyo ebangele ukuthi kube nomsindo lo. Njalo nje into enanzelelweyo yokuthi phakathi kwemoto yakhe obethwele izinto ezifana namarigalia lawa awomhlangano wezane-PF ngoba kade kunamasikafu angani maminyinyana sibili ngasesihlaleni sangemuva emotweni. So ye, umuntu osakhulayo sibili, kodwa igama lakhe asikabe lazisamelela amapholisa ukuthi esitsheli ukuthi ngubani igama lakhe.
UMadutshulwa umufi kukhona elikuzwayo ngembali yakhe?
UMadutshulwa nje umufi igama lakhe asenelisi ukuthi silikhulume okwakathesi njengoba umthetho wesithi kumele liqale kwaziswe abemuli yakhe njalo nesihlobo eseduzane naye ukuthi usebhubhile. Kodwa nje into esiyaziyo ukuthi unkosikazi yakhe simbonile njalo saxoxa naye. Unkosikazi wakhe uzithwele. UMadutshulwa lo umufi lo uthiye abantwana ingane ezingu-4, ababili bakhona ngabomfazi wakho bokuqala, ababili abesithu bakhona ngabomfazi wakhe lo ozithweleyo onguye ohleleyo kathesi.
Unkosikazi kamufi ubesithini?
Unkosikazi ubephathekile kakhulu ngendaba le ukuthi shuwa umkakhe okade ephandela imuli yakhe ukuthi ehambise abantwana esikolo ngokugezisa izimota njalo nokuphakisa izimota edolobheni njengoba nje ukuthengisa njengoba wabe waba nguvenda kube sokwaliswa njengoba uhulumende wabaxotsha emgwaqweni ukuthi bathengise.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo eyisakhamuzi seHarare ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo we Studio 7. Umbukiso omsebenzi wokwemba walonyaka owe Mine Entra Exhibition uqale namhlanje kobulawayo abesifazana aba kubhizimusi be ugatsha lokwezemba ngoba lokuthi ilizwe livule kwezamabhizimusi. Zimbabwe is open for business ngoba bephuza ukupha osomabhizimusi besifazana abaphatheka kwezokwemba amalayisensi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazane abakubhizimusi lezokwemba abaqale umhlangano wemfundiso ehlafuna ngababhekane lakho malanga wonke kubhizimusi. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uvule umhlangano wemfundiso yabesifazana abakubhizimusi lezokwemba ethi kuhle ukubona abesifazana bengena kuleli bhizimusi elande abesilisa. Unkosikazi Nyoni uthi ugatsha lwakhe lebhanga elitsha labesifazana lilemali yokuhlomisa abesifazana abakubhizimusi lwezokwemba ukuze labo bathuthuke kulumsebenzi.
Iministry yethu iyanceda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe mining. Ayi lokho sokuzaphela ngoba kule act ebuyayo i-mining act mine and minerals act leyo izakwenza ukuthi abantu bancediswe kuhle kungabi lokucindezelana kungabi lobandlululo lapha kule act kumbe lapha kulomthetho. Ngifuna ukukhumbuza abantu bakithi ukuthi singesabi, sebenzisa umthetho ukuthi udinge ilungelo lakho. So omama kabaphakame baye ku-mining ngoba bengihamba labo mama abavela endaweni ezijiyeneyo balama-mine elizweni lonke kodwa ngapha angaboni omama abaphakamayo besithi bayamayina kumbe ubabona sibili begaxa izikhwama begebha besimba imigodi ngokuphakemeyo. Asiphakame nini sibe ngomama lathi abalama mines omama abenza kule.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ungene lumhlangano wakhuthaza abesifazana ukuba babambe ziqine.
Njengami ngiyabonga kakhulu inkuthazo evele kuminister umama Onyoni. Inkuthazo enhle kakhulu ikakhulu nxa ebesekhuluma ukuthi i-challenge kumele umuntu ayinanzelele ukubana iveza i-opportunity enhle. Nanzelele njalo ukuthi nxa abanye bethu besiba involved kuya kuba ngumakorokoza libala esesibanike lona kati ngama-small miners ethu okumele sibanike that respect.
Abesifazana beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngabogatsha lezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni ama-license okusebenza okusemthethweni. Unkosikazi Lethwina Nyagano okhokhela iqula labesifazana abembayo abeChivero Women Mining bakhalaze kumphathintambo Nyoni bethi kunje bona lokhe belinde ukuthola imvumo yokwemba
sa-register ukuthola i-license yethu ye-mining ngo-February. Lanamuhla akwabi le progress asikatholi lutho. Esikufunayo thina ukuthi kwakhona besinike impendulo yethu. Besitshela ukuthi ukuhamba njani, ukuthi sesingaphi kwe i-application yethu singaphi kwesikhathi, you know.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe aligugu ngemva kokwemba. Umqondisi webhanga labo mama i-Women's Bank unkosikazi Mandas Marikanda uthi ibhanga lakhe lilayo imali elinde ukuncedisa abesifazana abakubhizimusi lokwemba bengesabeli kude abaze bezodinga imali yokuthuthukisa amabhizimusi abo. Umbukiso walonyaka wezokwemba ugijima ngendikimba ethi mineral beneficiation catalyst for economic growth. Umbukiso lo uqale lamhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Umbukiso walonyaka ukhangelele ukuvulwa okusemthethweni kusasa ngumphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Umeli wesigodlo seMelika eHarare uAmbassador Brian Nichols lamhla ubhotabhote elokitshini leGlenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo secholera wona usubulele abantu abedlula amachumi amahlanu elizweni. Lokhu kwenzakala iningi lamalunga edale lephalamende liphiwe umuthi wokuvikela lumkhuhlane ekilinike yaleli dale lamuhla. Asizweni okuningi okwenzakale kuleli dale kungxoxo lonkosikazi noMathemba Ndlovu okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, laye ophiwe umuthi wokwenqabela umkhuhlane wekholera.
Konke nje besithontiselwa, kungayisisho ukuthi nxa usithontisele songathi ingcekeza or uphile umathanda. Hayi, thina sikhongutshela nje ukuthi ngumuthi wokuvikela ikholera, especially abantu ababhesi eHarare lapho ekhona. Imfundiso okwanamhlanje asizange sibe layo, khonokho nje ukuthi kade siyithola emakhaya lapho esikhona, ukuthi siyafundiswa ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo, sipheke ukudla kuvuthwe. Imfundiso yekholera leyana sigeza izandla singakayenzi anything. Sizonceda abantu abahlala eHarare ngoba ezigabeni zethu asikakuzwa ukuthi umuthi lo uzafika, njalo ezigabeni zethu umkhuhlane lo ubungakafiki.
Esingathi kumqoka okukhulunywe ephalamende lamhla kuyini?
Okay, thina ngapha ku-Upper House besikhuluma nge-economy. Kule motion ye-economy emuve izolo ngu-Honorable Mahlakada eyakade lokhu esiyihlafuna lanamhlanje. Sibonisana sibatshela ukuthi uyabona ukuthi i-US dollar noma befuna noma bengafuni vele seliyalile umsebenzi. So kade sizama ukuthi lathi sifake i-solution ukuthi ngabe uyayenza bibeke eceleni i-US dollar kuze sisebenzise i-rand njengoba i-South Africa isedize lathi ngoba okwe-US dollar akusakwaniseki.
Sibonile njalo elinye ilunga ledale lephalamende weZANU PF esithi ibandla le-MDC yini elibangela ukuthi intengo yempahla iqonge lokunye okwenzakala elizweni, likuphendule njani lokho?
Alokho vele sesikwazi ukuthi i-chorus yabo ukuthi bayangena bengalutha bengaqeda sebeblema i-MDC ukuthi iyeletha ama-sanctions bona beyiba bazidingela wona and njalo bekhankasa babevele bekwazisa ama-sanctions akhona. So akulasizathu abangasitshela sona ukuthi bethi i-MDC ilethe lokhu yikugatsha nje ngomuno kwabantu asebeyehlulekile.
Lo nkosikazi noMathemba Ndlovu ilunga ledale lephalamende okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye eseHarare. Abenhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe baqhube umhlangano wokuhlaziya uhlelo lukahulumende lweziqondiso zokuzinzisa umnotho welizwe ole-Transitional Stabilization Program ukuthi luchoni njalo lusangaphi ilizwe. Intatheli zindaba e-Studio 7 ubathabile Masuku usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi uhlelo lukahulumende lolu ole-Transitional Stabilization Program ngokwalo alulubi nxa kukhangelwe ngezomnotho emabhukwini, kodwa lokhu kuletha ubunzima kuZulu njalo akuhambelani lezombusazwe kanye labantu jikelele. Lezi ngcwethi zithi njalo kuqakathekile ukuvikela lokho okwasetshenzelwa ngabantu njalo lalokho abalakho emabhanga esikhathini lesi ukuze kungaphindwa ukwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho iningi elalahlekelwa kakhulu yizimali. Ingcwethi ehlolisisa ngezomnotho umnumzana Kholisani Moyo uthi uhlelo lolu luqondile njalo lungaletha intuthuko nxa lungaqhubekela phambili, kodwa usole kakhulu indlela yokwethulwa kwalo okuyikho okwenze abantu bethuke.
Ipolicy elethwe nguminista, thina njengama-economists siyavumelana layo. Iyipolicy esiyibona ngani ngaletha intuthuko nga ingavumeleka ukuthi iqhubekele phambili kodwa nje uhluphe esibonayo indlela elethwe ngayo yiyo engasaba ngandle ngoba besikwazi vele ukuthi ama RTGS balance lawa akhona awahambelani le US dollar lama bond lawa esiwaphethe akahambelani le US dollar.
Umnumzana Angleston Sibanda wenhlanganiso ye Shalom Trust uthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi abantu bagcwele ezombusazwe ekhanda okuyikho okubuyisela muva intuthuko yelizwe.
Uhlupho silalo njengamaZimbabweni yikuthi singqondo zethu zigcwele ipolitics. 20 something years or for donkey years lokho kwavula inyamazana le kuthiwa MDC ingqondo zethu zihlala zigcwele ipolitics sesicabanga ukuthi yonke into sikuthi ngantu asidla ipolitics amaZimbabweans si expect ukuthi sibona ngantu uChamisa Chete angabusa i-economy izavuka ilungile kodwa yithi esithona sibhizi asilimi asisebenzi afuca amadoda amadala njengangathi ethengisa imali ezitridini kulokuthi sihambene emaplazini siyelima.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso ekhangele ezamalungelo kaZulu ophila ngokuthengisa yena ke uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zehle ziqonde ebantwini zifundisa abantu ngokwenzakalayo khona wonke umuntu ezazwisisa njalo abone ukuthi ilizwe liya ngapi.
Ngiyadinga ngalo lisibo sathi ifundisa abantu uhulumende enxeke amehlulu ukuthi athi abantu babekwazi kwenzakalani ngento zama-fiscal policy lezi lama monetary policies. Kuyadingakala khona sihambe ebantwini siyabatshela ukuthi exactly kwenzakalani sibanike ispace bakhulume nge-crisis leyenzakalayo lokuthi bona bafuna kwenziwe njani.
Ugogo uJulia Nkomo isakhamuzi sakobulawayo uthi akubuyele endaweni yokulima njalo kuqakathekile ukuthi abantu balime ngoba akula muntu ongasebenzela omunye.
Khona kwesibili ukuthi akubuyele endaweni yokulima, that is true. Okurongo nje ukuthi lina abantwana kalisafuni ukuhlala emakhaya sesakhe umntangakhe izindlu lapha edrobhini yabo seqedile abafazi beneka basafuni ukuyahlala ekhaya, that is bad. Asakhe nini imizi silime khonoko ukuthi silungise nini ilizwe lethu singazathi sifuna ukulungiselwa ngabanye abantu.
Ukuze isimo elizweni silunge, kuqakathekile ukuthi abantu bebophe ziqine njalo bekhangelele ukuthi insuku ezizayo zingaba buhlungu, kodwa isiphetho izinto zizalunga nxa kungalandelwa loluhlelo. Amabhizimisi amaningi asevalile ngenxa yokuguquka kwesimo elizweni mihla yonke, belindele ukuthi basebenzise imali yakwelemelika. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ebezisemhlanganweni lo zithi abantu beZimbabwe abakwazi ukudala imisebenzi njalo bacabanga ukuthi umsebenzi ngowokugqoka ithayi, yikho lasemakhaya abantu abasalimi, okutsho ukuthi labantu balomlando wathi ukuthi basole uhulumende kokuphela kumele bazibuze ukuthi bona benzani. Uhulumende ukhuthazwe ukuthi aphungule okuzwayo ukuthanda ukusebenzisa imali mahlayana nje okuyinto emqoka ekudaleni isikwelede elizweni lokukhuphukiza isikhexe kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ole diaspora forum namhlanje sikhangela okwenziwa yilezi yilaba ngabakwenzayo ukuphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe osugaqa ngamadolo. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Iqembu lamalwecacha elilwisa kwele Somalia ele Al-Shabaab selibulele abantu abahlanu abagoqela isizalwane seBelitani ngemva kokubethesa icala lokuba zinsoli zikahulumende walelo lizwe lowebelitani leMelika. Umthethwandaba we-Al-Shabaab ohlale edolobheni leJilibu ugwebe laba bantu izolo ukuba babulawe ngokudutshulwa. Iziphathamandla zakwaleBulgaria zibika ukuba amapholisa asenelise ukubopha umuntu owayedlwe ngulalo kubulala intathelizindaba elodumo yalelo lizwe. UVictoria Marinova, umtshutshisi omkhulu kulelo lizwe, uChief Prosecutor Sotar Tarov, Ubike ukuba uSeverin Krasnodov oyisizalwane seBulgaria ubotshelwe kwele Germany. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho lokuqansa kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, izizalwane zeZimbabwe zibikwa sezithumeza impahla le ngobuningi. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende elokhu engakasusi umthetho wenqabela ukuthenga kwenye impahla phandle kwelizwe. Uhulumende uthi umnotho othiwa i-Statutory Instrument 64 kuzamela ufakwe eceleni ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthenga impahla phandle kwelizwe. Kodwa lokhu ukhona. UChris Kando, Studio 7, uxoxa lesizalwane seZimbabwe. Umnumzana Cassius J. Simana Mpofu ngalolu daba.
Ye, phela isikhathi sonke lesiloba nje izinto ekhabe ziraiht abantu bebethenga, kodwa te singathi indlela asebethenga ngayo sibabona ku-highway lapha bomalayitheretwelimpata isikhomba ukuthi sone-problem enkulu ekhona ekhaya. Sesiwele kuminyaka ka-2008 obelobunzima khona, abantu bezele sebephila ngokudla kusuke e-South Africa. Kuyabonakala sukuthi ekhaya sokukubi ziyaphuma impahla ziye ekhaya kudla kakhulu, kokubonakala ngathi kuthelwa ngabantu behamba lapha ekhaya.
Okubonakala kakhulu impahla ezinjani?
Ngobonakala kakhulu izinto zokudla. Ma ufika lapha abathola khona impahla laba abazitholela impahla bezinto ekhaya, kakhulu into abajuleyo into ezengegrosali nje isikhathi esiningi sibona bengathi bazingazo kwakathesa.
Yona kodwa intengo injani khona ngapho e-South Africa, ikakhulu nxa uqathanisa lale esiyizwayo ukuthi ekhaya iqansa mihla ngemihla?
Intengo ngapha i-right kakhulu, loba nje irandi lingathi liyawa loku ntengantengo okuthile likwenzakalayo. Kodwa-ke lona ngokwale randi lihambelana le mpilo elapha e-South Africa, zo nje abanye bekhala bethiso ngathi into singathi ezidula. Kodwa-ke masisizo lokho esikuzwa kuvele ekhaya kuthi kuthi ekhaya sokudula kakhulu, into eziningi ngathi ziphindwe kathathu kwintengo le esithenga ngayo lapha e-South Africa la. Masi zintengo ezisuke ekhaya kuthi ekhaya kulokunzima sokudula kakhulu, so i-3 times i-price esithenga ngayo lapha thina e-South Africa.
Manje khona ukuthumeza impahla zona lezi ezithengwayo khona ngapho zisiwa ekhaya kulula na?
Akukho lula kakhulu ngoba labo omalayitha labo badla khonapho. Ungathenga impahla egrosa lefika 2000 lawula kukuthaya imali egijimela ku-1000 yokuthwala, asuke lapho ayekhala futhi ngokuthi ebhodi ezintu lakho kungadluli lazo, ngoba umthetho laba bewuphathisile iminyaka ezivele i-Statutory Instrument yana eyayivalele ezimpahla ukuthi zingene ekhaya. Lokhu kusebenza lanxa lezo mpahla zingasekho ekhaya, into ezingaba i-cooking oil lamasepa lento ezinye ezinjalo abazivumeli. Ma uthola sebhodi abala bayazithathu ngaba lo mnyama o ma ungabengasithathanga ukuthi ibhoda lithuthe enkulu kakhulu, so kuba nzima kithi ngapha kucina intengo zangkhona sofosa ukuhambelana nekhaya. Kodwa-ke sesithi thina ngoba kungabe kudule kodwa kukhona ekhaya sizwa kunye kudula kanjalo, kakukho lokuba khona apho otholakala khona kuba ne-panic buying. So ubunzima esibhekana labo atesi ikuthwala ukubhadala konke esikwenza abantu abasithalela impahla, kodwa aphandle kwalokho hhayi into ziyadhingeka ezitolo labo malayitha ngoba yi-bargaining sikhuluma into yola kuthi ukhulumisana laye ukhale laye akuzwa ukuthi awukhala kanganani. Kodwa-ke hayi ngathi kungcono kakhulu la.
Bona abantu abavela ekhaya besizodinga imisebenzi khona ngapho e-South Africa sebebaningi yini nxa sikhangele udubo olusekhaya?
Kakukacaci okwakathesi ngaphandle kokuthi sikhuluma ngokuthi bevele abantu bevele besiza isikhathi sonke besiza ngapha e-South Africa bezodinga imisebenzi. Kodwa asikaboni ngemva kokuwa kwe-economy sokusenzakala ekhaya ukuthi inumba layo seyikhuphukile na. Kodwa kuzabonakala ngoba nakhona khonapha into ngathi yazimanga kuhle ukuwa kwerandi le-industry, ngoba last week ukhona i-government isenza i-conference yokuthi azame ukukhulumisa ngendaba zomsebenzi, ngoba bebona ukuthi ikhanya ngathi i-percentage yabantu abangasebenzi iyakhuphuka. So la bantu abazavuya bevela le bebalekela umumo wenotho osukhona kuzoba nzima ukuthi bathole umsebenzi, ngoba nakhona ukuthi bathole umsebenzi kumele babe namaphepha abavumela ukuthi babe la. Lawo maphepha athi asatholakali into ento ezingamaphemithi angazeke bazithola, kufela application epemithi entsha. 1, 2 amasilamu asebebanika testing mamuntu esiyauma sezefuna silamu somele ukuthi athi i-passport yakhe angene ngayo ngale. So kusiba nzima, angazi ukuthi kuzoba njani. Kodwa-ke akukwazi nesenze inkulu yonto into abangenayo, mhlawumbe sikhuluma nje incuso sebenjena ngokuningi ngoba thina sikezindawo asazi ukuthi kumi kanjani kwamanje.
Manje nxa ukhangele lo umnyaka kusiyafika uDisemba, kuzaba kunjani kakhulu ebhoda lapha? Sizabona abaningi bethumela impahla yini lokuya ekhaya?
Okuya ekhaya kuzoba nzima ebantwini abaningi, bazohamba kodwa abazi ukuba baningi. Into engiyibona izokwenza umnyaka ma uphela, impahla zizobaningi zisiye ekhaya, ngoba neshuwa ngendlela umumo oyiwo wona ekhaya
Lo mnumzana Cassius Jays Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le South Africa. Abesifazane weZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa bakhala ngokuthi badliswa imbuya ngoluthi ngabaqhatshi abephula amalungelo abo emahlayana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labeZimbabwe elabalekela ubunzima ekhaya lisiyazama impilo kwele South Africa likhala ngokuthi licinga libanjwa ngamandla ukuthatha loba yiphi imisebenzi abayitholayo egoqela endaweni zokuyadlela emapulazini lasezindlini. Laloba bele msebenzi yabo abayifundeleyo yaphezulu.
Khonelinzi usuhlungu kakhulu lo ntombazana owaqhatshwa umlungu. Umlungu athi ukunikezwa 6000 and then phezu kwale 6000 umlungu oyindoda sasithi wathi ngifake leni 4000 uzokungenzisa ucansi.
Lo nkosikazi Nobuhle Ndlovu Mthombeni wabona ngoqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo abasebenza ezindlini kwele South Africa eye izwi Domestic Workers Alliance. Lolu daba lulandisela omama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa abebebuthene eHilbo bekhanda amacebo okulwisa inhlupho abahlangana nazo. Wothi ukuswelakala kwemisebenzi kwele South Africa sekwandise ukuhlukunyezwa kwamalungelo ezisebenzi ikakhulu ezibuya phandle kwelizwe. Inhlanganiso yabo le isithola ukuthi iningi labomama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa liyancindezelwa kakhulu ngabaqatshi.
Usebenza more than 8 hours awukho ukucela increase awukho ukuthi ukuthi this is overtime because usitshela ukuthi you are not educated. Example abasebenza ama bank ama teachers umnyaka mawuphela bayakhutshulela iholo lawo but abasebenza bezindlini kumele ukuthi uyoguqa phansi ucela ukuthi ngicela increase.
Nkosazana siyamthanda Dube odabuka kobulawayo ufike eGoli ngo-2007 wafika wasebenza endlini yamakhiwa. Wothi umqatshi wakhe wambhaxabula kabuhlungu ngemva kokuhambisa umntana wakhe oleminyaka emine 4 years ekhemesi esiyamdingela umuthi ngoba egula. Icala lakhe kwakuyukuthi indaba etshiya umntana ekhiwa oleminyaka elitshumi lesithupha 16 years eyedwa endlini kulokuthi alinde owekhiwa lo ekelo wakhe aqhubeke egula enjalo. Yena ke uthi wasukuma wazilwela wayamangalela umqatshi wakhe.
Ngawa wina ama case wonke. So, akuna sisidingo sokuthi wesabe ukuthi ngoba ula maphepha wena, maybe awusozi indaba yakho isizwe kanjani oro kanjani. Imthetho womthetho. Wethu la maphepha orawula umaphepha asiphakamele nini ukuhlukunyezwa singavume, ukuhlukunyezwa singabomama sisebenza emakhishini.
Inhlanganiso yeIzwi Domestic Workers Alliance ikhuthaza omama ababhekane lalokho ukucindezelwa ukuthi basukume bazilwele ngoba umthetho awuvumi ukuthi bancindezelwe. Ethi kule ndaba eziningi seziphanyekwe emthathwani ndaba kugcine abacindezelwayo laba sebehlawulwa. Kanti komama beZimbabwe abebebuthene eJohannesburg befundiswa ngamalungelo abo lawa bathi kusiya phambili sebezazilwela. Mina Studio 7 eJohannesburg kule South Africa nini Benedict Nhlapho.
Singakaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulois Lisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana ngendawo yokuphaka imota ezitaladini. Umbukiso womsebenzi wokwemba walo nyaka we-Mine Entra Exhibition uqalile lamhlanje kobulawayo. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.